Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that you find 40% of all suicides
ngamashumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daka lokusetshenziswa kwezidakamizwa, sandise ukuba betha ngamagama amabi sisithi kabalunganga. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo, uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi St. John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uzulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo, okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uzulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona, ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusematown, kungabe kusemakhaya, khona beZimbabwe sebehlangana lotshwala, sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesikhiwa sithi i-drug resistance education, ukwenzela ukuthi uma behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli, bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho, bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela, kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye wabekekethi sidle ngikhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi lapho, usebuya kuphela ngokuthi usehlangane lomntwana osela ama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngake uyahle kuphele kunabo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo, kwambamba umzimba, so uzathatha isikhathi sokufuna labantu abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilungu. So ke nxa kungasenza ngaleyo ndlela usala kuyinkinga. Uzulu kavuka asinika amaphapha layo ukuthi kume njani.
Kwagcizelelwa ngu-Father Claude Maganga webandla lokholo lwesiKristu le-Roman Catholic Church ongu-parish priest e-St. Canisius emzini we-Marlborough edolobheni leHarare.
Kule problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi, akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
U-Father Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikuyini okwenzakalayo. Ngakho ke kumele sikukhulume, singayekeli ukukhuluma. Njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sishumayela, sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo e-Parinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom Lack of recreational activities to do and lack of employment.
Atesiningi lokhu kubangelwa ukuswela okwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemsebenzi. Iningi labo bafundile sibili kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenzisa okudakayo lokho. Ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba lomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa ukusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela yedlulisa amalawulo ama-rehabilitation centers. Njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo, abezempila kahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda loludubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela loluhlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.